Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zithobo selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 30 kuMfumfu 2022 ngoKhethi Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Into ekhona ukuthi nxa izanu PF izabuya ifuna ukwethusela ama-supporters ethu, sizazidefenda.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi bazaphindisela bengahlaselwa libandla elibusayo ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lwama-by elections eBhinga.
Laba bantu bahamba bedinga ukuba provoke abantu provoke izanu PF ngendlela engayisiyo.
Abakubandla lezanu PF bathi ibandla leli liphetha udlakela. Zalethulela izamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi bazaphindisela bengahlaselwa ngamalunga ebandla elibusayo ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lwama-by elections eBhinga. Umnumzana Prince Dube kosibanda umgcini sihlalo we-CCC esabelweni seMatebeleland North uthi amalunga ebandla leli akhathele ngokwenzakala eZimbabwe ngakho ke bazimisele ukuzivikela. Ibandla le-MTCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora laqotsha amakansila eBhinga le-Victoria Falls lisithi kukhanya ngani sebedlelana le-SCCC. Ake sizwe kusibanda exoxa ngokhetho lwama-by elections oluzayo.
Sina amalungiselelo sesiqalisile njengebandla le-Triple C eMathebeleni. Sesina ma-candidates kuma-by elections wonke angu-7 aya kuba khona eMathebeleni North. That is angu-6 aweBhinga, le-1 le-Victoria Falls. Sesikhethile ama-candidates sekhona. Sesimelele ukuthi ngolwesine behambe bebhalisa kunomination court ukuthi babe ngama-candidates. Ebantwini sesingenile. Amawadi wonke lawo engu-7 lapho kulama by elections khona sesifike sayajika khona.
Yes.
Siyawathatha lawo mawadi.
Yes, ngathi-ke ukuxokozela ke ubangisana lapha namanye amabandla akwathawa nakhona ngapha
laba abanye asingababoni. Siyakwazi ukuthi abezanu ngoba lapha ukhanya kanti siyakhompyutha lezanu kuphela ngoba angibona ukuthi kulenye iphathi ezakhompyutha. Abezanu ngiyakwazi ukuthi kwamanye amawadi labo bebebhizi bezama ukukhetha amakhandidenti amaningi amawadi njengebhizi abayehluleka ukuthi bevumelane amakhandidenti. So siyababona bekwenza khonokho. Ukuxokozela umsindo ngabakawuqalisi kodwa kukhona lapho esikhangelele khona sinamawadi esiwakhangeleleyo ukuthi bangazama ukuthi bayenze lokhuyana abakwenze ematobo lokhuyana abakwenze insiza kodwa hayi ngale sibamelele sibalindele sibalungiselele sizahlangana labo. Asoze sibavumele ukuthi bethusele abantu. Asoze sibavumele ukuthi-ke ekuthe angani bona umthetho usezandleni zabo. Sibalungiselele sibamelele simelele ukuthi bebuye kodwa siyakwazi ukuthi mhlaka-3 December siyabandla kuphela.
Lizabavimba njani nxa befuna ukuthi betshaya abantu khonapho? Lizayenzani?
Nganto athi bona yibo bodwa abakwanisa ukutshaya mbani duze. Umthetho othi khona ngenxa yokuthi mina ngiyi-CCC nxa umuntu engitshaya ngempama ngimuphe elinye iqiniso kungaphi lowo mthetho kangiwazi. Into ekhona yikuthi nxa izanu PF izabuya ifuna ukwethusela ama-supporters ethu sizazidefenda ngoba iproblem yabo isikhathi esiningi yokuthi anti yabona ukuthi njengalokhuyana abakwenze insiza le matobo bahamba bethatha abantu abavela kwezinye izigaba bebuya ukuthi bezoba ngumsindo ngapha ezigabeni zakithi. Asoze sivumele thina ukuthi abantu abavela eGobe kumbe kwezinye iindawo zemashoneni bebuye bezophambanisa eBhinga kumbe bezophambanisa eFolo lokho asoze sikuvumele. Abangane babo abayibo esihlala nabo abalutshwana kulathi bangaba yibo ababamukelayo kuleso sigaba nabo bazathutha nabo nxa isikhathi sakhona sesiphelile esama-election. Asingeke savumele ukuthi sibe siphathwa ngani thina sizigqili ngaphakathi thina kwesigaba sethu. So asoze sibavumele lokho ngiyakutshela and abantu bazimisele ukuthi bezifikelwe laba abake bahlasela bevela phandle kwezigaba zabo.
Umnumzana Prince Dube kosibanda ngumgcini sihlalo webandla le-CCC esabelweni seMathebeleland North. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Billy Gawule okubandla le-ZANU-PF.
abantu laba bavele bona balohlupho nje lwabo luthile bathi bona kukhanya kuza balohlamo bona bazabuyisela yazi ukuthi ukutshele into ekhona ukuthi laba bantu bahamba bedinga ukubaprovoke abantu baprovoke izanu PF ngendlela engayisiyo engunanzeli like ithi kulabanye banangunika i-example labanye ababekampena kweyindawo ngale abantu lapha phambi kwemizi bebhebhisa bekhuluma inhlamba abantu be-ccc bebhebhisa bethe abantu bavotele izanu ngathakathi yabavotele izanu yikuyini kwini sabakhuza kithi sabakhuza kukhulu sathi hayi zane akwenziwa lokhu kusho kuhle sabacekisa ukuthi hayi zikhondakteni bazama ukuxolisa lani lani you can imagine so abantu laba kathi bozobekhuluma besizweni abantu abadinga ukuthi nje badinga bona baphehla nje ukuthi babadale umsindo umsindo wakhona nguye akula msindo lapha kithi okhona aphande ukuthi bona bekulezi nto abazenzayo ukuthi babo njengoba kathi kuyazi izindaba zabo sezikhulunywa ku-Britain ngale eParliament ngale indaba zabo sezikhulunywa khona ngale badinga nje ukuthi
kodwa singakhangela singakhangela gawule phela kuba khona abachayiwayo sibuleni siza le matopo phela bechaywa ngabalandeli bebandela le-ZANU PF so bangabe bekhuluma iqiniso phela
asikulandeleleni khona kuthi bayenzakalani bachaywa bona kwakusenzakalani mina nje nje kithi indaba ezinjalo zimele zimapoliseni amapolisa ephumele ukuthi kuyini okwenzakalayo ubani waqalisha ukuthiwa umuntu mbani owayenzani mbani owaprovoke ubani ngoba abanye abantu kithi ngabaprovoka njengendlela naleyo kuyavuka umlilo
so manje kumele kwenziweni
kumele abantu kithi kube nokuthula njengalokhu vele ungakhangela kithi kusukela nje umongameli umnakabo engena lapha ama-elections la abe nokuthula okumangalisayo ngaphandle kokuthi abantu abafuna ukubadalela uduku nje abahamba thi besenza imisinde lapha lalaphayana bethi bethi bazayekelwa kuphela kubukelwe kunjalo ngoba bayake ukuthi kukhona abakudingayo bafuna kuthiwe njalo kathesi vele bayadramatiza dube bathi bona bafuna nje ukuthi umbiko wabo uhambe balungiselela u-2023 ukuthi bethi ukhetho luka-2023 luhambe kuhle yibo abakuzamayo la babangumsindi ukuthi bethi ukhetho luka-2023 luhambe kuhle yikho abakwenzayo yibo sebencediswa ngomumona la abawenzayo njengoba kunama-violations anala yibo kuphela abakudingayo ukuthi badinga ukuthi babonise abantu babona abasebekhuluma ngabo ephalamenti yabo kwe-Britain ngawo ukuthi ku-House of Lords usho ukuthi uyakhuluma ngakho khona ukuthi baqinise indaba yama-sanction
uMnumzana Believe Gawule ukubanja le-ZANU PF sixoxe laye esetsholotsho esobeleni seMathebeleni North usenjalo idala le-House of Lords kwele Bhilitane lithi kubi kakhulu okwenzakala eZimbabwe ovalelwe uMnumzana Job Sikhala labanye abobandla le-CCC idala leli selicele uhulumende wakwele Bhilitane ukuba akhulumisane nohulumende wakwele South Africa ngodaba lolu lokhu kwenzakala ngesikhathi umkaJob Sikhala evinjwe namuhla ukuba anike uSikhala ikhekhe lokuthakazelela usuku lwakhe lokuzalwa eChikurubhi Maximum Security Prison. Ababona ngokwenzakalayo bathi kusobala ukuba amazwe entshonalanga kawusuze esule izitheziso ezetheswa inkokheli yebandla le-ZANU PF ngenxa yodlakela njalo langokuvalelwa kwabo uSikhala labanye entilongweni. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomnumzana Mlungisi Moyo okubandla le-ZANU PF lomnumzana Msongelwa Ndlovu okubandla lezaphu. UNdlovu uthi ibandla lezanu PF lalivele lidlelana kahle nakudala nele Bhilitane. Umoyo usungula lingxoxo khona manje.
Sekunebandla lezaphu lelezanu Jongo. IZANU PF isuke yaba yikhona yona ngo-1987 ngaleso sikhathi laba abantu ababalisayo ethi bona bebengabofowethu yibo abathetha uRobert Mugabe bamnika lokhu esikhathi yona yi-night group laphana ngabantu kade bengafuni umndeni waseZimbabwe ukuthi umanyane ngabantu kade belwisa ukumanyana kwesizwe saseZimbabwe bezama ukusehlukanisa nge-tribal ground ngalolo hlobo sihleli phansi thina njengezizalwane sakubona ukuthi hayi lokhu akuqondanga uzananzelela ukuthi kusukela ekubunjweni kwe-ZANU PF 1987 laba abantu abathoyo bontu bezengabangani bethu yibo abantu kade sebesilwisa ngoba besesithe thina umnotho kawuye kuzulu yibo abantu akade bengabahuquluzi benotho amaplaza bebande laba abantu sithezeze ukuhlanganisela ukuthi thina njengesizwe seZimbabwe kathi khongele umndeni wethu labo bakubona ukuthi sokunzima ngokenabo isizwe yikho kuqale khona lawa ma-sanctions asuke sebuya ngabo 19 ngabo 2001 2002
ngamafutshane ndlovu.
Iphutha elibuya libe khona ngelokuthi nxa umuntu esebanjwe sesixukwini engambathanga uyadinga icebo, izanu libandla eselithona emfuleni selidinga amacebo. Umongameli webandla leli uthilo engakathathi umbuso kuRobert Mugabe wathi into yama-sanctions ngamanga. UChris Mchangwa watsho njalo wathi into yama-sanctions ngamanga, abantu laba bezanu bayatshontshwa. Ndakathesi inkinga ekhona eZimbabwe yibuhuquluzi benotho abantu bezanu bezanu. Ama-sanctions angabe khona affecta abanye kodwa inkinga enkulu kakhulu yi-corruption kwalese Zimbabwe. So thina sithi njengezapho akulungiswe udaba lwe-corruption, akulungiswe udaba lwezombusazwe, akulungiswe ama-reform. Angiboni ukuthi bale problem ukuthi ama-sanctions lawa ayesuke. Ngakho-ke siyabakhuthaza la madoda ukuthi benanzelele ukuthi behluleka bona sebedinga nje amaqhinga okuthi abantu bebese becabanga ukuthi inkinga yola
masanctions.
Hhayi, ngiyamuzwa uGatsheni, ngivumelana naye. Uzananzelela ukuthi umongameli uthe engena indaba ye-corruption uyifake emgqoko. I-corruption kayiyazi bandla, iloba ngubani lobani sebengani balokugwelegwele. Kuye uze uye kuye lawa amabandla aphikisayo, uzathola ukuthi uzathola umuntu ulenothi engeke uyichasise, but lowo muntu layo kwekuhulumente. Yikho kwenza umongameli wathi no, i-corruption we say zero tolerance corruption, number one. Lokho kwama-sanction ambona ukuthi kuqinisekile ukuthi sithi thina umongameli uthe i-sanction ngamanga. Umongameli uthe engena labo Chris Mfango bebethi bona asidingeni amacebo esingathi wona ngama-local sanction busting measures, sesidinga amacebo angasisiza angelani lokuthi sisebenza lobani but asuka ngaphakathi kwethu angasenza silwisele into yama-sanction. But ungakunazelela ngendlela engufake ngakhona ukuthi lawa ama-sanctions abamba loba ngubani langubani. So kathi ngeke sithi thina omongameli kumbe abantu bebandla bebethi niwa ama-sanctions kawakho. Ama-sanctions akhona yinto esiyaziyo, yikuzananzelela ukuthi emaphephandabeni lawa sithe thina sisithi siyaku-anti-sanctions manje. Yikho kwenze i-Britain yona ngokwayo yaresponda isifake indlela yayo ethi yona no ama-sanctions lawa athagethe abantu ababili abathathu. Kutho ngendlela avela khona lokhuyana yikho sengakuthi thina i-public relations i-PR management yindlela zokuthi labo xa into yabo beyifake ebantwini ibe yisho into elula, kungaze kwakhanya ngathi yinto enzima esinde uZulu. Lokhu bekwenzela ukuthi uZulu ngombono wakho omude loba omfitshane ukuthi sithi no into e-wrong libandle libusayo njengoba yena umfowethu wokufaka. But into engizama ukuthi ngimqondise kiyo ukuthi si-athi yena umongameli wathi ama-sanctions awakho akuqondanga. Umongameli wathi asizameni njengesizwe silwise sidinge indlela ezingayenza ukuthi silwisane lawo lawo ma-sanctions. Indlela yokuqala ayitsho yena ikuthi athi sithi zero tolerance corruption, ngoba siyananzelela ukuthi kusukela ku-First Republic beziningi into kade zisenzakala. Yikho la ebuye naleyo mantra yokuthi sithi thina zero tolerance corruption. Hayi ukuthi athi yena akula ma-sanctions, mbona ngathi lapho akusiko kahle kahle ayikho into eyathiwa ngumongameli engena.
Lapho sizwe umnumzana Mlungisi Moyo olilunga lebandla le-ZANU PF nomnumzana Msongela Ndlovu isikhulumeli sebandla le-ZAPU. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabantu abafika ekukhulu lengxenye 150 ababhubhe ngesikhathi besemcimbini we-Halloween kwele-South Korea. Bagqobeni abanye baphelela endaweni obekulo mcimbi lo edolobheni le-Taiwan. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele-Russia zililahlele kathana isivumelwano lele-Ukraine ukuba lithwale ukudla elwandle lisebenzisa imikhumbi. Ele-Russia lithi ele-Ukraine lihlasele eminye imikhumbi yalo elwandle e-Black Sea. Kodwa ele-Ukraine lele-Melika athi la ngamanga aluhlaza tshoko ngoba ele-Russia selisebenzisa ukudla lisenzela ukuphehla inzondano emazweni athiyeneyo. sonke isikhathi sezamasiko.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhlake sixoxa logobalanda Mathe ukhona ngale ke eJohannesburg. Baba Mathe, kunjani?
Litshona njani dube labalaleli? Hayi, thina siphilile kahle kakhulu.
Yasitshona kahle. So ke sibona ukuthi kade ukhona ngale emcimbini kuxoxwe emcimbini kami isiZulu, singathi ke le yinkozulu. Sitshela kancane ngalokho.
Izolo besihambile njengesizwe samahlaba ezulu, sihambe nenkosi uBulelani, ngathi leadership yonke nje iphosi emathebeleni yobuholi traditional. Obaba uKhayisa uHlahla Yamango besinabo ngale, sisiya baxhasa nabo njengesizwe sangakithi samaZulu labo njengabenguni. Kuningi esikufundile sikubonileyo amasiko abo nesimo sabo ngendlela abaphila ngakhona. Mabezobeka inkosi kubonise ubuhle kakhulu, njalo kusifundisile ukuthi lathi ezumthwakazi siseselomsebenzi ukuthi masifuna ukubisa i-kingship yethu, kulama-steps amanye okumele siwathathe, enanzelela ukuthi kulalapho esibisamayo, lapho esayenza khona thina amaphutha amaningi kakhulu okufanele ukuthi maybe mhlawumbe kube singabe singathi sesikufundile.
Kuyini okunye owade ukubona khona ngathi
bekunama khosi cha umhlaba kuze kufike eNigeria, kodwa engathi ngifundileyo kakhulu ikakhulu thina ebukhosini bakithi, masifuna ubukhosi bakithi ukuthi i-government yes kufanele ukuthi siyibleme, kodwa inesandla kakhulu sokuthi makuthiwa ubukhosi buyabiswa nayo i-government ibe khona. Ngoba unanzelela ukuthi laphana first okokuqala umuntu orecognize inkosi ngupresident welizwe. So upresident mangarecognizanga inkosi kunzima ukuthi inkosi leyana izibe inkosi. Singaba inkosi yethu kodwa igovernment mayingazange yarecognize lokho kusho ukuthi kuyabe kuyize. Okunyengunazele ukuthi thina njengamahlaba ezulu mangukuthi ubukhosi bethu siyabufuna, kufanele ukuthi noma kanjani noma singayithandi igovernment kodwa siyi-engage ngoba yiyo esayina isitifiketi sokugcina esokuthi manje suyinkosi yaleso sizwe.
Ye, siyambonga kakhulu ke uNkululeko Gobalanda Mathe, siyingcwethi kwezesintu, siyambonga kakhulu. Ungathini lokusasa Gobalanda, siyabonga.
Ngiyabonga tu.
Sazulandela iwolo msi. Sazulandela.
Omanje sike sizwe ezokholo lesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Siyahlangana njalo njengenhlala yenza inkosi isigcinile isavumile ukuba sibe khona kulo mhlaba. Lanxa singahlutshwa ngokuningi okwehlukahlukeneyo, sijabule ngokuningi okwehlukahlukeneyo, kodwa phakathi kwakho konke khona lokho uNkulunkulu ukhona. Singaphelelwa imicabango kwesinye isikhathi sethithi uNkulunkulu kasiboni, kanti okuningi kumbe konke kusehlelweni lakhe uyakwazi ukuthi singabantu bakhe, ikakhulu labo abavumayo njengomdali lomenzi wabo. Namhlanje ihlobo ethalekileyo ekuhlelweni lwethu lolu sizabala encwadini yezaga 14 ivesi lika 29, Proverbs 14 verse 29. Uthi uSolomoni nxa ebhala lapha, uJehova ukude nababi kepha uyezwa imikhuleko yabalungileyo. UJehova ukude nababi kepha uyezwa imikhuleko yabalungileyo. Njengoba ngihlala ngisithi ababi laba abachiwoyo ayisibo labo ababi ngokudalwa, ngoba isibo bubi lobu bukhulunywa lapha ngusolomoni. USolomoni nxa ekhuluma ngobubi ukhuluma ngenhliziyo. Abesesithi uSolomoni bonabo bantu abanjalo uJehova ukhatshana labo, ngoba uJehova kahambisani lobubi. Bangazitshaya izifuba benze konke lokhu ababona besithi kube kuqondile, kodwa uJehova akekho lapho. Yikho-ke lapha uSolomoni uyasibonisa ukuthi ububi bungaphakathi komuntu, ububi busenhlizweni yomuntu busemcabangweni womuntu yibo ububi obukhulunywayo lapha nxa uSolomon esithi uJehova kude nababi asithatheni njengasekhaya emndenini emulini uyafica ukuthi abantwana abazalwayo lapha egumeni kabafanani ukwenza kwabo kabafanani ngisho lasekuthunyeni kwabo ungabafundisa bathenda ukudla okufananayo bathenda ama-uniform esikolo ubhadale izikolo sisiwenze konke nxa besakhula kodwa soze bafanane ekukhuleni kwabo ngoba abanye bakhulela ububi bakhona abantwana abasuka baxhwale bakhethe ububi kulokuthi balandele lokho okuyabe kufiswa nabazali babo labo abakubona ukuthi kuyaphilisa abantwana abakude noNkulunkulu yilaba okwakulezi nsuku khona kuyamangalisa lokuhlonipha kakusekho ungaze akutsho ukuthi umntwana usuka ebantwini usuke nje abe mubi baqoqane ngobubi babo bathandane ngobubi babo bathandane ngokungahloniphi kwabo bathandane ngokusela babo bathandane ngobuxoki lobudlwangudlwangu abalabo ngobana impilo zabo zikhatshana loJehova kodwa-ke abazali ngiyakwazi ukuthi izikhathi eziningi kabadinwa ukuthi bakhulekele abantu babo uNkulunkulu uzayizwa imikhuleko yabalungileyo yalabo bazali leyomphakathi ikakhulu intsha namhla yibe ngifuna ukukhuluma ngabo kwakhathesi sengathi bangabona izindlela zabo ezimazombezombe bakwazi ukuthi uNkulunkulu ukude nabo ukhatshana labo abantwana abakwenzayo kayisiyo sifiso sabazali izikhathi eziningi engathi laye umzali owaziwayo ukuthi ulisela mubi ngobusela esigabeni ngeqiniso labahlezi khona kafisa ukuthi umntanakhe abe lisela asikhulekeleni abantu abethu nxa sikhuleka ngokulunga lawo ngomethemba uJehova lithi ilizwi uNkulunkulu uzayizwa imikhuleko yethu asikhulekele Thixo ingcwele sicela ukubana intsha yethu iphambuke ebubini ngemithandazo esiyenza kuwe babe ngabantwana abalungileyo amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Kwezemidlalo uJoseph Jani usifunela ukwenzakala namhla eZimbabwe.
Zimbabwe imidlalo ekhasi lakafuni yesoka linki elidlalwe namhla emini iqembu leBulawayo Chiefs inqobele iRentals nge-2-1 kuthele Dynamos libe ngijikile ebhanqa 0-0 lele Highlanders ikanti lo mdlalo obuphakathi kweqembu leCranbourne Bullets kanye lele Triangle ophele kuyi 0-0 sikhangele umdlalo kakhilikithi iqembu labesilisa elimela ilizwe leZimbabwe kumdlalo kakhilikithi linqotshwe ngamaranzi amathathu ngele Bangladesh emdlalweni wesibaya sikagroup 2 kumncintiswano wezwe zomhlaba owe-ICC T20 Men's World Cup iqembu leBangladesh leliqale ukutsha ibhola lathola amaranzi alikhulu lamachumi amahlanu lilahlekelwe ngabadlali abayisikhombisa kuthele eZimbabwe seliphendula lenelisa amaranzi alikhulu lamachumi amane lesikhombisa lilahlekelwe ngabadlali abayi-9 liyimpumela itshiye iqembu leZimbabwe lihlezi endaweni yesine engalanini imiklomelo kusibaya sikagroup 2 lile miklomelo emithathu.
Kusenjalo uSikhumbuzo Banda umqondisi weqembu lomdlalo wenguqu eleChicken Inn uthi ukungaziphathi lokungabekezeli sokuphazamise abadlali abaningi abasakhulayo abazalelwe koBulawayo. UJoseph Njanji usipha lolu njalo udaba.
Banda uthi abadlali bakulezi nsuku baphanga bekhule amakhanda kungalotshwa ngabo kumaphephandaba.
Abafana wajeza ntwazini babengasatsheli ngaphuma enyuthweni ka-2 ka-3 ungathiwa mtsheli awutshethi ale imali yami kunje kunje sozaziyami ukuba yenzeza umbaqondisa kodwa asoze uqondise konke kulabanye abalalelayo kodwa kulabanye abanganjani abangalaleli osokundidisappointa kakhulu. Avunga ngqamba manga abafana bakoBulawayo hayi discipline sasowathi usubona ama players akoBulawayo ama Lutwane kade sebedlala kuPremier League sasowucina ubona ama team amaningi kade sebesiyathatha athofu koBulawayo abafana bakoBulawayo abaningi sebevukela utshwala yakubona umfana lo sibilile efihla but kungana i patience abasile ungathatha nje umfana like uthi uyamdingela ku D1 for example uthi engqe iplant first thing akuza yena banika imali awuka train awuka dlali afana bakoBulawayo ha disappoint.
Ubanda udlalele amaqembu abasakhulayo eqembu leZimbabwe Saints njalo uphiwe ithuba lokuba adlalele iqembu labakhulu uGibson Nomela esasengumfana waleminyaka engaphansi kwechumi lathuba munembili.
Kudala kwakuizi ukuthi unxaswa wama-juniors usuyedlala kufirst ilozi ngoba wona labana babedlala kufirst labo ilozi nyankona yayiprocess labo babesekuma-juniors babukile lakomatamba o Innocent Roots babe ngama under 18 ethu thina singama under 14 so labo begraduate lathi sasilokhu esibuya so kwaku easy vele ukuthi lawo suthi khoqo ngaswaye lathi the times esingama seniors ku first lozi zawo likhama abantu abanjalo bomthulisi maphosa gara bomthumela umoya ngoba sasikhamba ngama juniors siba kuye so kwaku easy lathi ukuthi siba welcome nga ngincathi lathi njani lathi bas welcome labana abanye so kwaku easy
ubanda uthi abadlali abasakhulayo bakobulawayo kumele bazifundise ukuyadlala kwamanye amadolobho hathi ukwana belokhu belinde ukudlalela amaqembu akobulawayo wodwa
engakutsho mina engakwenzayo ongaphathisa abafana bakobulawayo mina ngathola isikhwama ngihambe yalana ngafunda ukuthi abanye abantu baphila njani nxa bengekho kusitada abanye abantu ukuthi baphila njani lozi konkana kuyakunceda konkana mentali bafana bakobulawayo yiprogram yabo bafuna ukudlala kobulawayo abafuni ukuthwala isikhwama ungathi khona bahambe egwini khona banguzuzela ithimu yayala eduze khona lapho egwini yala bafuna ubuloko bebhodi maloku ithimu andlike abafana omunye amnavile ebhindura mi andivula ukuthwaka basa mdlali abafana bakobulawayo khona lapho uthi esigodini khona lakafuni abathwala izikhwama labo bephume la njeamanye ama-players lawo bejonga umsebenzi wenye indawo begcwala
ubanda udlalele amaqembu abalisa eleZimbabwe Saints, eleSporting Lions, eleNjube Sundowns kanye leChicken Inn. Ekuthatheni kwakhe umhlalaphansi uqhatshwe ukuba asebenze lamaqembu abasakhulayo weChicken Inn. Wathi ngomnyaka ka-2013 uqale ukusebenza neqembu labakhulu elidlala kusigaba sePremier Soccer League. Ngimele iStudio 7 ngokulawayo nginguJoseph Njanji.
Salbonani balaleli, igama lami ngingu Blessing Zinqo, umhlabeleli wakobulawayo eZimbabwe. Ngilethulela idlalethe lami elitsha okuthiwa isilungu. Isilungu the album lapho engicula khona ngezinto ezitheneyo day to day life. Ngicula othando, ngokuzwana, ngempilo, ngamasiko. Kudlalade leli ngisebenze labaculi abaningi abatsheneyo abasuka kobulawayo, abasuka eSouth Africa, abasuka eBurkina Faso, abasuka eCongo. Ale dlalade limnandi kakhulu. Engikwenzileyo ngithetha ingoma zami ezimbili, ngazihlanganisa nomculo weCongo. Ingoma ezithi Intombi yalomfana, lenye ethi Amaphi. Siyabonga kakhulu ngokusisekela mina ngicula nje kusukela ngo-1994 manje sise-America se-Washington sizoba jabulisa ngomculo lapha ngihamba lensinizini se-Washington okwamanje ngikhuluma njengo-Blessing Zinqo edlalade elitsha ngajabula kakhulu xa ningathi lilithenge lililalele siyabonga kakhulu
Blessing Nonkomo okuqembule isingizi ekwamanje ke usemelika lapha ke kulensingizi singakehluka nesihlobo sike sikhangele ebesilazo awubandla lesi-CCC bathi bazaphindisela ngahlaselwa ngabe bandla ezanuphiwe siqhuba lapha uhlelo lethu lwamhlanje oluvalisayo umthombo osithembayo uGibbs Dube yelale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.